sendaba ku VOA Ndebele.
Milingo mo endabeni zekuseni namuhla
nakade singa ngamapolisi ngathi yasozimbaleni but nasosasendinga i-security military intelligence sisokwezukuthi njani ingathi ngabale ngoba lamlizabeshingesabela impilo yabo.
Umbalisi weNjobe High School olengisele emgwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa.
Bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ethepublic leza i-public violence.
Umkhokheli webandla lemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo setheswe ibala lokutshotshozela udlakela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbalisi weNjobe High School obikwa edingwa ngamapolisa ngamehlo abomvu umnumzana Brian Mutsiba uthi sebalekile elizweni ngoba esesaba ukubulawa nguhulumende phezu kokutshengisela akwenze labantwana besikolo lesi ngomvulo. Abafundi laba bebekhonona ngokungafundiswa ngemfanelo lokunye okuthiyeneyo okungahambi kuhle ezikolo. Umutsiba weqe umngcele ngokungekho emthethweni waya kwelinye ilizwe angafunanga ukuliveza. Uthi ubalekile elizweni ngoba edingwa ngamapolisa labacuphi bebutho i-military intelligence. Uthi balakho ukumbulala. Amapolisa abikwa efuna ukumethesa umlando othi batshengisele. Ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi njalo abazali labo bakhonona ngokukhuphuka kwenhlawulo yemfundo. Umnumzana Mutsiba uthi lokhu ngokunye okwenze wabambana labafundi kulokhu kutshengisela. Abafundi beNjobe labo babikwa sebethwaliswe nzima ngamapolisa. Umutsiba utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kabuyele ekhaya ngoba sokuzalele ingwe.
So sweet is that kule problem eZimbabwe. Number one, ama teachers are incapacitated. Ngananzelela ama unions amaningi ebekhuthaza ukuthi ama teacher endaba incapacitation ehambe esikolo maybe twice a week. So as a result, that is suffering education abantwana. Yebo siyavuma ukuthi ama teacher has a problem loku suffer, but nathi lithatha fundamental right yomntwana, education yomntwana is suffer, and then it becomes a total different issue.
Yes, siyakubona sibili ukuthi ube lesipindi esinye esimangalisayo ukuthi uhambe labantwana litshengisele. Enhliziyweni yakho kade usithi ngikhombana ukwenza khonokho?
Ngokuyisipindi njengokhulume ukukhulumayo, but besithi phela let this generation enjani laye ikhulume, ize express. Because as namna village and populace, abantu abadala ibukele and stand aside. So the kids get that right ukuthi be-express.
Singathi ke abantwana yibo abathe bakwenze kumbe lawe nguwe oqaliseleyo, kuhambe njani khona?
Abantwana nxa bebuya esikolo, teachers in local parentage, which means mina ngasesikolo ngumzali wabantwana. So la kuthi nxa abantwana befuna uku-expressa something, ngibayekile bephume bebot, then that means nami ngabe sengiphethe i-obligation yami as a teacher. Kade kungayenza ngoba abantwana nxa bebuya esikolo, babesisanisikateacher. Ukusho uthicha nguye abesengumzali. So ukuthi ngiyekela abantwana bephume bekungayenzi nginamntu ongumzali, so ayisaphuma sonke.
Yes, siyabona inkombana te seliphumile. Kade kulokuningi kade likhuluma ngakho, okade kuvele kuyisiqoqela sendaba yikuthi lenzeni, litshengiseleni.
I think linganzelela ama posters ade khona ade 3, one at the CDC is for every Zimbabwean child. Kusho ukuthi you find ukuthi abazali abaningi sebethola imali encane, but kube lama hikes nje kule isizwe kan ikhwezo yabazana yabaka bibuze organizations zenza ngakho UNICEF uthi right yethu why singani si infringe so zamanzela bekho lama poster ayi 3 ukukhulumeni nabantwana abadebele ukuchanta besithi ubona I that is a variation ye education lokuthi education yenza abanika amazi.
Mhm, siyabona njalo ke besudingwa sibili phansi phezulu uphephile kulokhu njalo ke ubona ngazani eZimbabwe pho sokuzalelwa ingwe kumbe kume njani
nayingubalayo ngabade intinga ngamapolisi ngathi yantso zimbaleki but ngaso sase intinga yi-state security seyintinga yi-military intelligence seyintinga yi-prison intelligence all six arms ezama-security forces eziyintinga so isokwenza ukuthi njani ngathi ngabale ngoba lamilabishingesabela impilo yami.
Ye, singathi-ke nxa ungakhulumela ababalisi ungabatshelani ngakhona okokwenzileyo.
Mna into engayikhuluma yokuthi i-university sithole ze example laba balandela okwenziwa ngabantwana abantu abenzini I think sokulesikhathi sibili i-teaching profession izama ukukhuluma sokulesikhathi and kanye uhulumende kanjani ikalaleli abengajoyina sibili into yenziwe injuve yeschool ngibona ngani uteach uzaphakamiswa le mfundo ezanjani le mfundo izaphakamiswa eZimbabwe.
Ye, nxa ungatshela ke abantwana ungathini umlayezelo wakho?
Into engayisazi ngoba i-right yokuthi bezi-express le-right eyazakala ezinga le-United Nations. So the moment nxaso kusa abantwana abavunyezwe uku-expressa i-right yona leya it means we've got a problem eZimbabwe. The problem enkulu kakhulu it means kuma-human right asenzi kahle.
Umnumzana Brian Mutsiba ngumbalisi weNjobe High School kaseneliswanga ukukhuluma lamapholisa kanye leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Amapholisa izolo ethese umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo icala lokutshotshozela uDlakela. Umoyo wetheswe icala leli ngemva kokubuzisiswa phezu kodaba lokuhazwa kwamaphetshana ebandla lakhe emdlalweni wenguqu owawuphakathi kweqembu le-Highlanders lelemanica Diamonds enkundleni ye-Papa Fields mhlaka 24 ngolwezi nyakenye. Umoyo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uyalilandula leli cala.
Mina angizange ngibonakale nginika la ma-flyers kodwa njenge-public speaker laba abantu kutho ukuthi ngiyabazi so-ke ngokunjalo bangithatha ngo-section 37 abathena yena yikubonakala ethe public place ngifika information engakhoza i-public violence abakuthe inciting public violence ngokunjalo-ke baseresearch ukuthi hhayi sererekhodile-ke ama-statement ami ngoba I'm denying the charge ngisesho ukuthi hhayi ngangikhona le-BF mhlaka 24 November 2019 angizange ngibabone labantu abanika lawo ma-flyer ngoba ngize ngababuza ukuthi kathi nalaba bona laba bantu benika lawa ama-flyer why lingababophanga njengomfundi njengamapholisa kuthi umsebenzi wenu aliwazi bathi hayi i-case leyi yahenjwa ngabemzilikazi basebeyitransfela-ke e-central CID law and order.
Kahle kahle ama-flyers akhona lawa hayi lotshweni
ama-flyers lawa bangitshengisile-ke i-flyer abalalo kuma-dockets abo athengisela lifaya nje elijwayelekileyo esiwanika abantu ngasemaralini langasilamadodido akhuluma ngekhozi yethu ngokuthi kuyini esikufunayo njenge-MRP.
Kati pho manje nxa eyiwo uqobo lwawo ama-flyers enu babe bezabopha umuntu ngaliphi besithi woneni ukwaziswa uZulu ngomhlangano wakhe?
Bathi bona liyana yi-public place engavunyelwayo ukuthi kwenziwe indaba ze-politics ngokunjalo uyabe uzo-insight-a i-public violence endaweni elabantu abangahlangananga ngezepolitika kodwa kusuke kusimangalise labo aba uchile ngomlomo wabathe wena awuzange uphe abantu amaflaya kodwa abantu ohamba labo yibo abapha amaflaya ngasizikhathi manje lekelelane kubabopha ngoba laba abantu elikhuluma ngabo angibabonanga mina ngiyazi ukuthi umpolisi engabona isela litshontsha kumele ahlale ibophe khonapho ukuze kube lobufakazi ukuthi libambele itshontsha
kodwa bona abantu ababesipha abantu amaflaya khona wababona na
angibabonanga ngoba okokuqala mina ngangena ebholeni laphana ngihamba labantu besecurity engivele ngihlala ngihamba nabo phakathi kwamajoda esecurity engangilawo akula ngisho loyedwa ethwele amaflyer esakwenzayo ngehalf time sasukuma sabingelela abantu esikustendi esakuhlezi kiso sayafika lesowetho ekuhambeni kwethu konke akula flyer esayiqhubela abantu sasihamba nje sizicocela labantu sibabingelela abantu besijabulela kanjalo
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi budi njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibaniki ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani
lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usemhlanganweni weWorld Economic Forum eDavos kweleSwitzerland lapho athi usehlanganele iziphathamandla zakwamanye amazwe labo somabhizimusi baxoxisana ngendlela abangasebenzelana ngayo emizameni yokuletha intuthuko eZimbabwe. Eloba enkundleni yeTwitter uNcube uthe uchasiselela umhlangano ngokuqhakatheka komthelo okubili ekhulwini awethu lenyakenye ochothozwa ngabanengi uMongameli Emasoni Mnangagwa kahambanga emhlanganweni lo lonyaka kayanga njalo emhlanganweni wezamabhizimusi obe khona phakathi kweLebhilitane lenkokheli yamazwe aseAfrika kuliviki ngoba kanxuswanga iBhilitane. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ubuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi imihlangano enje ilakho ukuphathisa na emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe.
Abantu bafuna ukuthi babone ukuthi unethemba yini nxa befuna ukuthi bafake imali zabo lapho eZimbabwe. Yikho okulenkinga khona ngoba uba umthuli wangena ngeminyaka ephelileyo kodwa zange kubonakale ukuthi izimali zabo nxa zingangena lapha eZimbabwe. Njalo i-Doing Business Index eyalapha eZimbabwe ilokhu iphansi kakhulu okuthi uba umthuli Ncube ulomhlezi.
Kwakanxuswanga emhlanganweni yoseBhilitane eleZimbabwe lingabe likhuthile lapha yini?
Kakhulu ngoba iZimbabwe ikhangele ukuthi ingene kuCommonwealth. Ukunganxusanga kwaMnangagwa kuthembe ama-signals okuthi iZimbabwe ngokwayo ayila investment opportunity ekhona ngoba nxa ungathengela iSouth Africa uRamaphosa kahambanga kodwa u-finance minister ubekhona kodwa iZimbabwe ayinxusanga ukubona kweBhilitane nxa sigele ngeZimbabwe. Wabona njengani ulokuhlukuluzwa kwabantu ulokuhlukuluzwa njalo kwe-investment i-Commonwealth
sikhangela konke lokho ikusasa yeZimbabwe kwezomnotho injani
ulokudubo sibili ngibona njengani umnotho awuthuthuki ngo-2020 nxa uhulumente engathintshanga ama-policies nxa uke ukuthi uhulumente kakhangelanga lokho ukuthi azenze njani ukuthi ancedise abantu abase-ground abantu abakhangelane nama-floods abantu abakhangelane nokuswela into abantu baphile lapha eZimbabwe i-economy yethu izehla
uwedlula okukhangelelwe yi-World Bank.
Zana Masimba kuchera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesifazana omiswe enkantolo esetheswa icala lokubulala umyeni wakhe ngokumlumathisa ngomlilo ngemva kokumsolwa nguSindi Sondlovu ohlala elokitshini lemagandeni kobulawayo njalo umufi ngumnumzana Vusani Ncube. Iphephandaba leHerald lona libika udlelana kuhle leMelika. Eli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani Studio 7 badala le ndaba elikhuluma ngayo ngiyayizwa. Hheyi, le ndaba inzima badala. Mina igama nguSimahepe. Hheyi, inzima. Abantwana bekhaya bangatoyitoya abangena esitaladini njengalokho okwenziwa ngabantwana beSouth Africa. Singakubona okufanayo okwenziwa ngamabhunu ebantwaneni beSouth Africa kusenzakala ngaseZimbabwe. So into ekhona badala kungcono kuzanye ukuxoxiswana ngezinye indlela. Kodwa lingakuthi ungenela abantu kanjani njengoba wayengenela abantu be-MDC emahhovisini. Kusho ukuthi le nto le ingaqhubekela phambili ihluphe. Kugcina sokutshaya abanye abantwana balimala kumbe bathunyelwa igugrawundi njengoba vele bethunyelwa amasosha sonke isikhathi. So into le iyingozi kakhulu badala. Yebo ye siyahlupheka kodwa ekuthini abantu abethu bangena ezitaradeni ayi mina kambona ukuthi ungasiza ngokungcela okungene thina siyokufathina abadala ngoba thina ezinye into sesizibonile. Ngiyabonga Studio 7 qhubekelani phambili ngomsebenzi madoda kube lokho lisitshengisa ukuthi kwenzakalani phambili khona ngalo. Siyabonga.
Igama lami uSiphosiso Mselo uMachazi uSele kaLinda Mkhonto. Ngilokhu ngiyakhala bantu benkosi ngikhala kini kakhulu ukuthi awekho yini amandla elingawenza mhlawumbe ukuthi kusizakale abantu basekhaya. Please, abantu bayafa indlala le emakhaya, akusela kudla akusela niks, into engalizwa isihlungu izwisa ubuhlungu okungawukuthi ugovernment lo osibusayo lo angazi ukuthi ngingambiza ngithini. Akanalo uzwelo lokulo isimo esikiso ngoba ngabe unalo uzwelo angiboni ukuthi inkulumo engaphuma kumongameli ukuthi abantu mabethi into ziyakhwela etshela abantu ukuthi ngabakhweza amabhuluku abangelanto yokukhweza ukuthi yinto ongayibiza uthini umuntu omdala uma ezokhuluma amagama anjalo. Abantu besiyabuza bekhalaza ebaphendule ngeyakho indlela. Please Studio 7 ma ekhona amandla ukuthi kungadingeka inhlanganiso mhlawumbe nani lingakwazi eniyenze okusemandleni bantwana benkosi ukuthi abantu bekwazi ukusizakala bethole ukuphila. Ngiyacela.
Sarbona ni basakazi. Abalaleli isikimnyako mutsha mpangazithi Haboroni bakithi ngicela ukuphinda eyami leyi ngoba ngangizwa ngayibalwa ngangicelile ukuthi ngicela ukubani ubelief gawule angiphendule ukuthi uNgulube wahanjiswa yini esigurubhe kumbe kungamanga usekami. Isibotshwa esingulube silokhu sisekami na ukhona na njengoba yonke inkulumo yabelokhu ithi hayi bantu bayasetshenziswa banamanga kuqiniso. Kuliqiniso yini na kumbe kungamanga lokuthi wahanjiswa esigurubhe yarara? Xa esuswa kobulawa yisiswa kathana kangaka ulanda ukuyabulawa phela njengoba vele ezintolongweni lapho abantu besidebelini bayabulawa. Isigurubhe akusikho lapho kwabulawela khona odabengu na? Akusikho kwabulawela khona omashuku na? Angiphendule imibuzo naleyo ukuthi akusikho na ukubulawela abantu bakithi khona? Abantu bakithi babulawa ibusa kwezisuku kunje bekule abantwana begcwele emgwaqweni sebebakhethile ababakhethileyo khampana sebesebabopha bebabulala kungamanga na khonoko na? imbuzo wami engangukuzile ngicela ukuthi ukungene akampendule kuze nezo zinto.
Ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 lani lonke mahlabezulu elilalele ngalesi sikhathi osokusenzakala elizweni. Thina kasisakukwanisa ngoba izinto lokhu ezidula ziya phambili, kuthi la matitshara seyisenzulunye abazali ngamabhuku esiwathenga bayawala bathi kabawafundi, kanti thina soneni siyithi abazali sifanana labo silambile nje. Uhulumende kakangenile kulokhu okwenzakalayo kuleli lizwe, ngoba nxa izinto zingalungiswanga kula nto ezalunga, ngoba ischool fees asisakwanisi thina ukusibhadala, njalo sehlulekwa ukuthi sithenge okokuthi sidle ngoba silambile. Amatichara angabo kwenze ngani kuthiwa abazali yiwo abonayo, engani abazali yiwo abatheni, kube kade abazali labo balambile njengabo. Sicela ukuthi amatichara angabo sikhawulisa thina abazali, ngoba thina kasazi lutho, silambile njengabo. Ngiyabonga.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Inkokheli yamazwe athuthukileyo ithi ayiseyi kuthengisela amacele alwisanayo empini yakwele Libya izikhali. Izehlakalo zokudlwengulwa kwabesifazana kwele Botswana zibikwa zande ngokuphindwe kabili nyakenye. Amapolisa athi kudlwengulwe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha 1600. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthoniswa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuqalile izolo edalele Congress. Abebandla eliphikisayo elamademocrats bazamile ukukhakazi, kodwa abebandla likaTrump elamaRepublicans eliyilo elibusayo bakwalile lokhu. Umongameli Trump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo, kanye lelokuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Lela Ncube.
Imithetho yefair trial ithi laba abakwethesa icala lawe liyavunyelwa ukuthi kuso sonke isikhathi liveze ubufakazi obuligezayo kumbe obethesa icala olunye uhlangothi. Kanti-ke liyavunyelwa ukuthi libize ofakazi babuye bazokhuluma besekela uhlangothi lwakho kumbe besethesa icala omunye. Njalo kwesithathu, ifair trial lisho ukuthi liyavunyelwa ukuthi lithole ama-documents, amaphepha, amingwalo ngafakaza ukuthi lo omunye wokwenzeka ngakhona ama-Republicans ayala ukuthi kuvezwe uTrump izingwalo lezi alalazo ukuthi zibuye zize kuSenate zizokhangelwa kusasuka nje. Kuveza kamhlophe ukuthi kabazimiselanga ukuthi kube le-fair trial. Njalo-ke siyababona ukuthi bayala ukuthi kube labofakazi, kuveza kamhlophe ukuthi kabafuna kube le-fair trial. Kanti okwesithathu, siyakubona kamhlophe ukuthi baze batho kwakhona ukuthi bangangavumi ukuthi ubufakazi obethulwa ku-House of Representatives budlulele ku-Senate, kuzavotwa kukhangelwe ukuthi buyangena kumbe abungeni lobufakazi. Indlela vele ongakazi kwabonakala kusenziwa into enjengayena leyo, noma ungaye emazweni angcolo kungakanani, nxa ngabe sekusize ekuthonisweni abantu bafakazelayo kumbe ezethe sicala abanye, kanti-ke ubufakazi babashutshisi buyamukeleka enkantolo. Nxa sekufika kulesi lapho esisikhona namhlanje sokuthiwa khona hhayi ubufakazi babashutshisi singangabamukeli labo, kusho ukuthi vele abazinikelanga ukuthonisa icala ngumdlalo nje owenzakalayo.
Nxa engasakhitshwanga embusweni yisenethi uTrump, udaba lwakhe lolu ungalusiba lomthelela bani kukhetho?
Udaba lolu lulindeleke ukuthi lube lomthelela omkhulu kakhulu okhethweni oluzaba khona ngolwezi lonyaka, ngokuba nhlangothi zombili zizafuna ukuyaveza kamhlophe ukuthi izizalwane zeMelika zime ngaphi ngakhona lokho bekusenzakala. Ama-Republicans azabe khalela ukuthi ngabe uyagcinwa uTrump angakhitshwa ngokhetho ngendlela yokuthi bengavumelana nalokho lecalela ayeletheswa ngama-Democrats. Ama-Democrats azabe befuna ukuthi abantu baphume ngobunengi bayekhipha uTrump, ukuthi nxa engasakhitshwanga ngama-senators njengoba kubonakala vele engasoze amkhiphe, ayekhitshwa ngabantu kube ubufakazi bokuthi abantu babona ukuthi ama-Democrats ayekhuluma iqiniso. Ngakho-ke udaba lolo lokuthoniswa kwa-Trump luza ngena lube lukhulu okhethweni lwalonyaka. Akula ngenye indlela vele yinto okuzaqhubeka isenzeka, baza campaigna ngayo, baza khankasa ngayo ikhona likhona emagumbini amane eMelika, bedinga abantu ukuthi basekele uhlangothi lokugcinwa kukaTrump kumbe lokuthi uTrump akhitshwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Tamalindi abasithumele imlayezo kuFacebook, siyaxolisa kakhulu ngoba siswele isikhathi sokuthi siyibale imbiko yenu ngenxa yesikhathi sesihambile, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umbalisi weNjube High School otshengisele emigwaqweni labafundi ngomvulo sebalekile elizweni esithi ulakho ukubulawa. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo setheswe icala lokutshotshozela uDlakela. Kwanele likhumbule zikhona ezakusitsa. Olivalelisayo, Montungami Linkomo, litshone kuphi.